Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazo we 27 namhla ngolesine mhla ka 13 Nhlangula 2019 igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kubekwa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Jaba eHarare.
Namhlanje njengebandla leMDC eligoqela ngobaba u-advocate Nelson Chamisa sihlangene eDurban Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimbai Tsvangirai Jaba.
Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo.
Amatitshala kuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada bese emsebenzini, kubi kakhulu.
Namhla siphetha ingxoxo yethu lomculi we-afro jazz Lembube uBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Jaba obekwa namhla emathuneni eForest Glen eHarare. Umoyi ubhubhe kulandela ingozi emgwaqweni duzane leKwekwe lapho okubhubhe khona abanye bakhe ababili. Walaliswa esibhedlela kodwa kwehlula ngesikhathi kucatshangelwa ukuthi usesila. Umoyi unkosikazi Tsvangirai Jaba indodakazi kamoyi uMorgan Tsvangirai wabhubha nyakenye. Unina uSusan Tsvangirai wabhubha engozini yemota emgwaqweni. Ake sizwe unkosazana Davida Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, ekhuluma ngokubekwa kukamoyi.
Namhlanje njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa sihlangene eDurban Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uLimbai Tsvangirai Jaba uzichiye enkangala. Umama obethembisa ukuthi uzaba ngomunye wamakhosikazi azabe emela amalungelo labomama, ozabe etshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kuyenzakala ukuthi omama bamele izifiso zabomama. Simatolonzima njengebandla leMDC ngokulahlekelwa ngumama uLimbai Tsvangirai Jaba. Kodwa okusikhuthazayo namhlanje yibuningi bukaZulu obuye ukuzavalelisa iqhawekazi lethu esithi thina kithi yebonani ngemhlaba kawunoni njalo kawusuthi. Namhlanje usithathele iqhawekazi lethu, kodwa sithi njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, lezi labantwana abalandeli bethu beMDC, leZimbabwe lomhlaba wonke jikelele, sithi hamba kuhle qhawekazi, indlela yethu sonke sizohlangana uma izikhathi zethu sezifikile. Njengoba sonke sisazi ukuthi emhlabeni lapha sivakatshile, esingakwaziyo yikuthi sizavalelisa nini. Hayi, hamba kuhle qhawela maqhawekazi.
Unkosazana Davida Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye eseHarare. Ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Iziphathamandla ze-R2s ziveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-Media Center okwethula isimo sababalisi ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa komkhokheli we-R2s umnumzana Obert Masaraure obhaxabulwe wachiwa ethedaca enqunu waze wasizwa ngabalozwelo. ophethe uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa, gender and mobilization, ku-R2's unkosikazi Mo Blessing Nyambara, uthi bazaphindela ekutshengiseleni ngendlela ezijiyeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo.
We are engaging with other unions to call for the second national shutdown.
Sikhulumisana nabezinye inhlanganiso zezisebenzi ukuba ziphatheke nazo ukhankaso lokukhalala umsebenzi ilizwe lonke. Okwesibili lonyaka sikhuthaza uZulu ukuba enze lokhu ngokuthula, angaze avumela ukuthukutheliswa luqalo oluzafilela kwabezomthiyela. Sizokhalala umsebenzi okwesibili njengababalisi abafundisa emaphandleni nxa abanye bethu bengala ukuphatheka kulokhu esikukhankaselayo. Ngifuna ukuthatha leli thuba ukuqondisa okukhulunywayo ngathi nasinabandla esilisekelayo thina. Singabantu abangelani lezombusazwe, siyinhlanganiso yababalisi hashi ibandla lezombusazwe. Likuzwisise lokhu, sasiyukuphumula kuze kufezeke lokhu esingakho phezu kokunakekela izisebenzi ngemfanelo.
Not political party, please take note of that. We will not rest until labor justice is realized.
Abe-R2s bathi kulamalunga abo phose angamashumi amahlanu 47 abahlukunyezwe ngabasebenzi abecatshile abohlangothi lwe-CIO bebuzwa ngokukhalala kwabo umsebenzi mhlaka 3 kusiya ku-5 yonale inyanga kaNhlangula. Abanye bamalunga awe-R2s abaphatheka ekutshengiseleni lokhu babikwa sebebanjwa ngamandla ukusayina amafomu atsho ukuba kabasoze bahlawulwe lezo nsuku ezintathu bekhalala umsebenzi. Iningi lamalunga ale nhlanganiso bathi abaselathemba lenkulumo ezilokhe ziqhubekela phambili phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council. Leyinye inkokheli yenhlanganiso e-Apex Council bathi ingasamelanga ibe khona sezikhundleni njengoba abanye babo sebakhethwa ukungena kumabhodi enhlanganiso zikahulumende. Umzekeliso kungunkosikazi Cecilia Alexander oselilunga lebhodi ye-NASA. Ngakwelinye icele, abenye inhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, bakhuthaza uhulumende ukuba alukhangelisise udaba lweholo. Unobhala jikelele weZimta uMnumzana Thapson Nganunu Sibanda uchasisa kabanzi ngalesi sikhalazo sabo.
NjengeZimta sithanda ukuthi sikubike kube sobala kusizwe sonke ukuthi isimo somkhonomi saleli lizwe sesifike kusigaba sokuthi imfundo yakuleli lizwe iwe ize ibhazalale ilale phansi ngesisu. Amatitshala akuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada besiye emsebenzini, kubi kakhulu. Yikho siyakhuthaza uhulumende ukuthi akhangelisele udaba masinya njalo angadonsi, angachithi isikhathi.
Usibanda uthi akusensuku zatshwala izifundi ziswela ababalisi esikolweni nxa uhulumende engasalulungisisanga lolu daba lweholo.
Izililo iganga lonke leli, ilizwe lonke leli, lanxa ungaqonda ngaphi, Mzarabane, Tulipasi, Tshonotsho, Bhinga, kubi. Abayenelisi khona nje ukuzifida nje, let alone ukufida imuli zabo. Yikho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende akhangele lolu daba masinyane. Njalo sinanzelela ukuthi izinkulumo zokukhulumisana lohulumende zethebulini, kodwa ke sithanda ukukhuthaza ukuthi uhlupho olukhona kathesi alusadingi kudonsa, aludingi procrastination. Lolu luhlupho oludinga isolution emasinya. Sikhuthaza ukuthi uhulumende abuye lohlelo lokukhushina amatisha kungakaze kube late, ngoba masinyazana nje kungakafika isikhathi esinganani uZulu angamangali bona amadlala abangase kwesikolo.
AbeZimta bathi bakhathazekile ngendlela ingxoxo phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe phansi kwe-MJNC ziqhuba ngayo. Lo msakazo awusanelisanga ukuzwa umbono wabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Nanko okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Uhulumende uthi ukukhulumisana lamabandla atshiyeneyo akutsho ukuthi usebumba uhulumende womanyano. Uthi lokhu kwenzelwa ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronic libika ukuthi isikolo se-John Tallack High School sasibophisa uhulumende kulandela ukuncitshwa kukambalisi odabuka kwele Canada amaphepha okusebenza elizweni awe temporary employment permit. Umbiko osanda kwethulwa inhlanganiso ye-Minority Rights Group uthi ilizwe leZimbabwe likhanya lingelinye lamazwe ehluleka ukulondoloza ilungelo likaZulu kwezamasiko, ubudlelwano bemihlobo lokunye okuthiyeneyo. Lokhu kubikwa iphephandaba The News Day. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Yekwamanje-ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke lifisa ukusitshela khona. Liyakwazi ukuthi kumele lenzeni, kumele uthathe-ke ifoni yakho kumbe kuthi umakhalekhukhwini ufitizele laphana ukuthi i-audio usithumezele-ke umlayezelo wakho. Usithumezela kunombolo ethi 011-202-465-0318. Nanko kwethulwe ngabanye abantu namhlanje.
Ilizwe lakithi laseZimbabwe asoze lafa lalunga ngitsho kunini, ngoba izinto zakhona zonke zenzakala ngendlela egcwele ubuhwaba. Abantu bakhona bonke akula ovumayo ukuthi abe ngaphansi komunye, bonke bafuna ukuba yingwe yibo yibo. Pho kuzolungiswa kanjani? Okhulumayo nguNakusonthawuza kuseJohannesburg kwele South Africa.
Hallo, injani? Ngikhuluma noMahlekelela kuStudio 7. Kanjani abantu khona ngapho? Udubo luyaphambili ngapha kithi. Indlala yemali, izinto ziyakhwela, ziyakhuphuka, azivumi, azivumelani labantu. Indlala ebantwini, hayibo, uhulumende kathi wenzani engasikhanyisi. Akula mali, akula manzi, so asisakwazi ukuthi senze njani. Sibambe ngaphi bantu? Sicela usizo, uhulumende angenele.
Izanu isibona kungcono ukuthi bopha abantu. Ama-promises abo wonke ababewafakile ngesikhathi sama-campaigns asevelile egcekeni ukuthi kwakungamanga kuphela. So now abantu they are going back to the same people besiyababuza ukuthi khona ngathembisa lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So kwehlule. So the only thing asebengakwenza ukuvalela abantu, betshaya abantu, yikho lokho kuphela abakwanisayo. And ufakubonisa ukuthi khona nxa kukhona lokho abakuchoya abathi khona kule hidden hand or i-opposition yenza lokhu lalokhu. That means that hidden hand is more powerful than this government. Lama-intellectuals akhona sokuchabanga sebebawisile, sebebabonisile ukuthi khona they can't run a country.
Linjani lonke balaleli be-Studio 7 abasakaza e-Studio 7. Lilokhu ngidanile. Lake mbale nansi enye indaba la eka Kabuko. Nansi ilizwe lonke lendeswa ngefu elimnyama sakusungula kuNtulikazi ngo-1999. Intaba enkulu ubaba weZimbabwe yakhothama okanyongolo wayengumthunzi wezwe lonke, kungakho abantu bagwaqa babuthana emagombini amane omhlaba. Izijilo zagcwala indawo zonke, sihambile omunye wakhe namhlanje. Namangaza namhla enkayi kugubuzela abadala babathi khona ma kusenzakala nje kutsho ukuthi kufe umuntu omkhulu uDabengwa ubaba wethu lala ngokuthula Dabengwa. Lokho nokudala yini uJP Mlondo.
Injani abasakazi bomsakazi wodumo Studio 7, mina igama nguPaul Ndodana lo. Shuthi ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg ngomsebenzi. Mina okusenhliziyweni yami ikakhulu okwanamhlanje nje ngithanda ukuthi ngikutsho ukuthi ngidabukile ngendlela uhulumeni ekuphule ngayo amafutha okuhambisa. Ngizitsho into ezinjengabo-diesel, petrol, kuyafana nalezo. Le nto le kimi ibuhlungu ngoba ngithe ngifonela abantu ekhaya bengitshela be-VTH ngendlela into esikhupheke ngayo since uqale ukunumezela ukuthi sokhuphuka amafutha. Le mashopu uhle kwakhuphuka zonke izinto, into zisathengeki, abantu abanamali into zisathengeki. Laba imangoda sihamba wabo $8 sithi yakhuphuka ku $15 and abantu abanayo leyo mali ukuthi bangakwazi ukuthi babhadala siyani vele ukuthi lizalela mali, but sokusiba wethu ngoba namanje ibhondi nohleli abalisebenzisayo alisenamsebenzeli ukwenza ngenxa yokuthi lalo selivuka lithinje namhlanje singagada nge-$15 kusasa gade nge-$20 kusasa ugade nge-$40 yabona ukuthi vele awusachaci ukuthi kahle kahle kumele abantu baphile kanjani. Ya yikho nje kuninginaka ungalikuyangikhathaza.
Ngaba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo, uyakwazi ukuthi kumele wenzeni? Kumele ufithizele ku-WhatsApp khonaphana ongani kuyisibhono ngokuthi-ke ukhulume, bese usithumezela-ke umlayezelo wakho kunombolo ethi 01-202-465-0318. Sike sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Asevuliwe amabhizimusi eSudan kulandela ukugijimisana phakathi kwamasotsha labantu abakhonona ngohulumende omutsha webutho. Abatshengiselayo basusa umongameli Omar al-Bashir esikhundleni lesithi ubusa abantu ngochuku. UCraig Hicks ohlala eNorth Carolina wadubula abantu bokholo lwesimuslim ababili ababesanda kutshata, usegwetshelwe ukuthi ahlale ejele impilo yakhe yonke. Kuhlandla lapha esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo, namhla sixoxa lo Eugene Ncube, omunye obathaya umculo wokulibazisa uZulu. Unqobe abanye abambalwa kumncintiswano obizwa ngokuthi Clash of the DJs. Sixoxelaye esembukisweni weZim Expo osanda kwenziwa eChicago.
Ngidabuka enyathi.
Enyathi ngapho khona ba.
Enyathi kokhulu umtshana. Ngithi ukhulu umtshana because induna yethu vele ngikhulu wethu.
Aha, ngikhulu wakho sibili khokhozi.
Hayo. Kasulu, but uncle, uncle wethu.
Ancho phela.
Yeah.
So wena lapha ke emeli eCanada wenzani?
So mina ngise Chicago kathesi eAmerica, ngivela eEdmonton eCanada. So see ubaba wethu wasi introduce lapha ngoba yena wahlala eDallas. So baba wami ngunqoba wa introduce kuZim Expo nomngane wami ukuthi siqase ukubona lakho kwenzakala eAmerica, impilo eziphilwa ngabantu lapho. So
singathi kathesi-ke wena umsebenzi wenzayo ngale kwethu.
Mina ngiyipower engineer eCanada. ECanada ngiyipower engineer, yimi engiyakoperate amaboiler, yiyo acreate isteam, isteam ngeseyi-heating, isteam ngeseyo-cleaner i-equipment yama-surgical suite. So nxa usithiba le-operation, i-equipment leyana abalayo iyabe igezisiwe nge-steam kwenzela ukuthi kungabi le mkhuhlane esipredakalayo.
So wakufundela kakhulu khona?
Konke ngikufundele eCanada. Ngabuya lapha ngile 14, ngangihlala ku-10 14 years, sengile 24 kathesi. So ya sengisebenza, it's been 3 years ngisebenza.
Kuyasebenzeka kwa?
Yeah, kuyavuma sibili. Lokubuya lapha ukuthi ngizobona lapha nakho yikho umsebenzi yomvumela ukuthi ngikwazi ukubuya ngizobona abanye, ngihlangane labanye, ngikompite la ku-DJ ya competition.
So singathi-ke ungasiya phambilini i-future yakho emenjeni?
Hayi, mina okwami ku-continue ukuthi ngitshengise abanye bethu ukuthi lathi siyakwazi ukuhlangana labanye, siyakwazi ukubuya sizonqoba entweni lezi.
Aha.
So lathi sabe sikhona siyakwazi ukwenza konke okwazi kwenziwa ngonke umuntu and siyakwazi ukuadjusta to any situation.
So ngizakuthiwa-ke uyakuhambe amaparty lawa kuthakuyini ama-diaper kuthakuyini?
Ngiyakemplaya kuma-diaper party, kule mtshado, kulama-organization abalawo, but i-diaper party njengoba seliqabile, i-diaper party yi-baby shower yabobaba. So i-baby shower yabobaba liyana yikho lapho okuqasa khona ukubambana. Umntwana engakafiki, abadala abangabobaba bayahlangana, balayana, bayashare imbono yabo vele ekugcineni umntwana, ekugcineni umama, and then sibetha supporta ngokunikana ama diaper ukunikana ama gift cards amancane nje
awema so baba abanye ababuyile ama diaper ngasiyofu.
Well, kule two, kule hardies, they're pampers. So, 50-50 chance kuthi umama uzathanda. So, kuzabe kuchaya ekhaya, kuzabe kuchaya egoli, kuzabe but music izabe khona.
Abantu bakudinga bakubona manje.
Mina ungangithola ku Facebook King Raw, but ibizo lami ngu Eugene Ncube. So uya type Eugene Ncube uzangithola.
Yeah, Facebook la ngapi?
La ku Instagram, @EUGINE and then _ Raw, RAW. Uraw lwana ngafuzi ngafuzi nibizo lithi Holy Tasha njengomandela but hayi laliyabalithi
so baphinde futhi abantu ukuthi bebekwazi
@EUGINE_RAW.
Sawa ngikunike mfowethu ungathi nokusaza uEugene Ncube uthaya umculo wokulibazisa uZulu sixoxelaye eseChicago khona bakule Melika. Okwamanje soke isikhathi sokuthi sikhangele okwenzakala kwele Melika.
Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Abancintisa kukhetho lolu abagoqela umnumzana Bernie Sanders okubandla lama-Democrats labanye bakhe abambalwa bahlasela umongameli Donald Trump besithi usebhidlize isimo seMelika. USanders uthi kugcwele inzondo okwamanje kwele Melika ngenxa kamnumzana Donald Trump.
The United States must reject that path of hatred and divisiveness and instead find the moral conviction to choose a different path.
Kumele sehlukane lenzondo lakho konke okukhulunywa ngabantu abanjengoTrump. Kumele sibe lilizwe elilabantu abahloniphekayo.
A path of compassion, justice and love.
Kodwa umnumzana Donald Trump uthi abantu abalenzondo ngabalandeli bebandla lamaDemocrats.
Every day the Democrat Party is becoming more and more unhinged and more extreme.
Sonke isikhathi amaDemocrats atshengisela ukuthi sebephambene ingqondo. Akungimangalisi lokhu.
They're going crazy. Do you love it? I sort of love it.
Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama laye oncintisa kukhetho lolu uthi uTrump nguye ophambanisa ilizwe leMelika.
Not talking about him personally, talking about where I disagree with the issues, why he's doing such damage to the country.
Angihlaseli uTrump ngokwakhe, ngikhuluma ngezenzo zakhe. Akusimlandu wami ukuthi ngikhulume ngaye.
That's totally different than attacking his character or lack thereof, if you argue that is not my job.
Omunye okubandla lama Democrats unkosikazi Kamala Harris uthi banengwa izenzo zika Trump.
We have never stopped fighting. And that's why we are here today. We are here knowing we are at an inflection point in the history of our world.
Kasizake sime ukulwa yikho silapha namuhla. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu liyabhidlika. Silapha ngoba umbuso wethu owe democracy usukugudekile. Lokhu kasizake sikubone.
We are at an inflection point in the history of our nation. We are here because the American dream and our American democracy are under attack and on the line like never before. And we are here at this moment in time because we must answer a fundamental question. Who are we?
Kumele sibezazi ukuthi singabobani. Kumele sibikele abantu bonke emhlabeni wonke jikelele ukuthi singabobani. Bantu beMelika singcono kulalokhu. Akusilo lizwe leMelika lapho okuthuka khona abethula imibiko lezindaba.
America, we are better than this. We are better than this. When we have leaders who bully and attack a free press and undermine our democratic institutions, that's not our America.
Sebesedlula amathumi amabili abancintisa kukhetho lukamongameli abakubandla lama-Democrats. Okwamanje umnumzana Donald Trump uzimele yedwa, akula ukhanya ngazani uzancintisa ukwenzela ukuthi amele ibandla lama-Republicans.
Namhla siphetha ingxoxo esiyenze lomculi wembube kanye le-Afro Jays uBlessings Nqonkomo oqambule insingizi. Uqambu njalo elibizwa ngokuthi i-Black Messengers Afro Band.
www.blackmessengers.com. So, now the Umutu Sapanism in Tola, after Zimbabwe, Ubero, the John, they will look at this news camp, Umatonabu iTunes, Umbego Amazon, Isala Icon.
Bona ndiyuza njani umculo-ke kaBlessings ngqo umfo kaNkomo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lamhlanje ukuthi sihlangele indaba ekade sikhokhela namhlanje. Kubekwa umoyi unkosikazi Vimba Itswangela Ijaba eHarare. Ababalisi bathi balakho ukukhalela umsebenzi nxa urhulumente engakhuphulanga iholo labo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu olamuka manje oluvalelisayo ngoKip Stube.